kufanele yathole ngisho ukuthi iZimbabwe isisele lesikhathi esincane ukuthi ibuyiselwe kumanyano we-Commonwealth ngendlela ukuthi lize le-Britain vele elalisukela njengisho ukuthi lalizimisele ekuxoxweni kwayo eminyakeni esidlula amashumi amabili edlulileyo ukuthi iphume. Ngakho-ke ngendlela yokuthi kukhanya ngani i-Britain isicabanga ukuthi iZimbabwe ingabe isilelungelo lokuphenduka, ngibona ngani kuzasuka kube lula kakhulu kwele Zimbabwe. Udubo olukhona yilolo lokuthi ngakukabi lesitshengiselo esihle esokuthi iZimbabwe isizimisele ukulandela iy'nhlelo zamalungelo abantu, njalo ukulungiselela ukhetho olungela budlwangudlwangu olwenziwa ngendlela ekhangeleka kuhle ku-Commonwealth lakubo-SADC, njalo engathakazelelwa ngamabandla wonke aphathekayo kulolu khetho olulandelayo. Kubange khonokho yikho okuzahlupha i-Commonwealth izazenza ukuthi isuke ingasathakazelelwa kangako liningi labantu leZimbabwe nxa ngekela ukuhlolisisa ukuthi uPresident Mnangagwa nohulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lemalungelo abantu.
I-Commonwealth ithi yebo yinto enhle ukuthi eleZimbabwe selicelile ukubuyela kulumanyano, kodwa osokusele kubana eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Ungathini ngalokho?
Angibona ukuthi indaba yokhetho leyi ingaba yiyo yodwa eqakatheke kakhulu ukuthi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth. Sisekele ezinye indaba ngoba yokhetho iyahlupha ngesibanga sokuthi i-Britain namanye amazwe angaphanga njathi ukhetho beliqondile luluhle, kodwa ingasakhangeli ukuthi luhanjiswe kanjani masikhangela ngendaba ye-voters roll lezinto ezifana lanjalo ezihlupha abantu abaningi kakhulu abakumabandla aphikisayo nakunhlangothi ezilimeleyo kweZimbabwe.
Ukhona kuyini esiza kuthola njengelizwe leZimbabwe ekubeni lilunga le-Commonwealth?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka amanye amazwe a-Commonwealth zisuka zithole amalungelo athe xaxaxa nxa kuyukuthi iZimbabwe isibuyele ku-Commonwealth. Lokuthi ukuthengiselana izinto phakathi kwamazwe a-Commonwealth kusuka kube lula. Kodwa njengoba iZimbabwe ingenazinto eziningi kangako ezithengisayo, ngibona ngani akukho okumqotho esikwaziyo kathesi okungaphuma kwale Zimbabwe kungene ku-Commonwealth. Okusegcekeni ukuthi amazwe a-Commonwealth ikakhulu i-Britain izasuka yenelise ukunanabela umnotho weZimbabwe lokuthola ukuthi ezokuthengiselana zibe lula kuyi-Britain, ngoba siyakwazi ukuthi khathe silodubo lokuthi siphuma ku-EU. Ngakho ilizwe le-United Kingdom lidinga amazwe angaphandle kwe-EU angaphangisa adlelane nalo kwezokuthengiselana. Kubona ngani yikho lokho okugijinyiswa yi-Britain.